Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlazi ku 11 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eConcerned Citizens of Zimbabwe ithi isilobele amapholisa incwadi wazisa ngokuthi ifuna ukutshengisela eCaroi mhla ka 17 kuyona le inyanga isola ukwephulwa kwamalungelo abantu elizweni.
It is a constitutional requirement that we notify the police. There is no section whatsoever that stipulates the police must respond to us in trying us. If they have letter, if they not cash, we don't mind the police approving or disapproving. We are going ahead.
Ayaqhubeka amalungiselelo ombuthano wokunanza inkosi uMzilikazi mhla ka 7 ngenyanga ezayo.
Siyemhlatshandlela lonyaka. Kuyabe kuhle kakhulu, angabi khona oshodayo. Izikunyenge izinto ezingasihambeli kuhle njengesizwe. Yikho ke uma izinto zingasihambeli kahle kufuna sihlangane sibambane.
Zonke lezi ndawo indaba kanye lempumela yemidlalo liziyalandela kona lo umsakazo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eConcerned Citizens of Zimbabwe ithi isilobele amapholisa incwadi iwazisa ngokuthi ifuna ukutshengisela iCaroi mhla ka 17 kuyona le inyanga isola ukwephulwa kwamalungelo abantu elizweni. Incwadi yelotsho inhlanganiso le ihlela ukuthi ukutshengisela lokho kuzaqhutshwa njani, labantu behlangane ngaphi lapho kuza kuba lezimoto ezizabathwala njalo abangenelisiyo ukuziqoqela ezabo bakadelezo. Ilanga lokutshengisela leli liqondana lomhlangano weSADC Summit oyiwo olungiselelwa elizweni lapho eleZimbabwe elikhangele ukuthatha intambo zokukhokhela lumanyano. Kwabotshwa amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change ngenyanga kaNhlangula labanye abe-CCC kumaviki adluleyo labalwela ilungelo loluntu okubikwa abacatshangelwa ukuthi bafuna ukutshengisela. Iningi lilokhu livalelwe emajele njalo lincitshwa imvumo yokukhululwa ngemali yesibambiso yebail. Umnumzana Wilson Makanyayire, isikhulumeli senhlanganiso yeConcerned Citizens of Zimbabwe eMashonaland West, uthi lilungelo labo elokutshengisela lanxa emapholisa engabe nqabela. Sizweni amazwi akhe ngesiNgisi.
We are not afraid of anything at any rate. In actual fact, that is giving us courage. That is giving us a momentum to pick up our courage. This is a free Zimbabwe, which our father fought for. And one thing that we fought for is freedom of expression, freedom of assembly. And there is no any other power that is really keeping us on that one. It is a constitutional matter. It is a right, and no one will take away our rights. What I know is that letter is for Urunge Karoi. I don't know whether this statement is in another district, but I'll be very glad and happy if it is. This is not about a political party. It is about a concerned Zimbabwean. Anyone concerned, irrespective of affiliation, anyone who is concerned about the abuses taking place in Zimbabwe is free to join. Either the person is from ZANU-PF, ZANU-Ndonga, ZANU-Ndawe, whatever the case it might be. But we are only going to unite as Zimbabweans, concerned Zimbabweans, and express our constitutional rights. It is a constitutional requirement that you notify the public. There is no section whatsoever that stipulates the police must respond to us in applying us. If they have letter, if they not cash, we don't mind the police approving or disapproving. We are going ahead.
Lo mnumzana Wilson Makanyayire, isikhulumeli senhlanganiso yeConcerned Citizens of Zimbabwe eMashonaland West, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ukuhlaziya lolu daba kanye lamalungelo ombuthano weSADC. Sixoxa lo mnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Inhlangano lena laba bantu abazibiza ngokuba ngamaConcerned Citizens, ngicabanga ukuthi ngokomthetho wezwe kuyabavumela ukuthi batshengisele kulomhlangano ozoba khona kuSADC. Njalo uma bebafaka isicelo emapholiseni kuyikulandela umthetho wezwe kuqonde konke lokho. kodwa ukuthi uMnangagwa nokazembe kazembe bethi kuza abantu bemzini. Uma kade kungabantu bemzini bevakatshela abantu beZimbabwe, kuhle phela ukuthi abantu beZimbabwe behlangabeza abantu bemzini. Akukho kubi ngalokho. Yindlela abantu beZimbabwe abakhethe ukuhlangabeza ngayo abantu bemzini. Kodwa ke esiza kubona kusenzakala ngoba vele lapha phansi emadrobheni la kumakhaya amanye sekufakiwe amasotsha, sekufakiwe abantu abazokwesabisa ukuthi abantu besabe ngisho ukuphuma ezindlini. Esikwaziyo ngezano PF ikuthi kwesinye isikhathi abantu bona laba esibabona begqoka amayunifomu amaphoyisa amasotsha kusuka kungebona mapholisa, abanye kusuka kungebona amasotsha, ngabantu babo ababagqokisele zompahla zamapholisa ukuthi bezokwethusela abantu. Yilokho kuzokwenzakala. Kodwa ngiyacabanga ukuthi abantu beZimbabwe sesifike isikhathi ukuthi sikwazi ukuthi izano ayisozi isiphe umbuso epleyitini njengokudla. Kufanele sisukume silwe, silwele okulungileyo, silelwe ukubuswa ngcono. Ngoba uma izano isithi ebantwini beZimbabwe imele intando yenengi, isicelo esifana nalesi siyisicelo vele esisuka ebantwini okufanele sihlonitshwe, okufanele ukuthi nxa kade kunguhulumeni wabantu bekwazi ukubahlonipha abantu. Kodwa esikwaziyo njalo sokumele sikwazi ukuthi izano ayisoze isinikeze umbuso mahlayana. Utshintsho luza ngendlela eziningi. Singathi thina sifuna utshintsho kodwa siphinde sesaba ukuphalala kwegazi, futhi siyabe singakafiki ekuthenini siyalufuna lolo tshintsho. Siyaba sisaxoxa, siyabe sisadlala. Kodwa nxa ngabe kuwukuthi sifuna utshintsho ezweni lakithi, kufanele sisukume sibhekane nayo inyathi siyibambe ngempondo. Uma singakwenzanga lokho akusoze kwenzeke lutho. Iqiniso nje yikuthi dadewethu vele abantu bazobe betshaliwe ezitradeni kuphi lakuphi ukuthi bethusela abantu, ukuze phela izivakathi zikaMnangagwa nokazembe kazembe zingaphazanyiswa.
Sikhulume labo abe-concerned citizens of Zimbabwe bathi bona nganxa bengaphiwanga imvumo balelungelo lokuthi batshengisele ngoba kukhona kusekelo sombuso, njalo bazaqhubeka benze njalo.
Into kumele siyazi singabantu beZimbabwe, lo mhlangano asomhlangano wezano PF, asomhlangano we-ruling party, asomhlangano wabantu beZimbabwe, umhlangano we-region. Kuhlangene amazwe eSADC angu-13. Lawa mazwe angahlangana noma yiliphi lizwe. Kuvumakele ukuthi abantu uma befuna ukuya demonstrate, ukuya khuluma lama leaders wabo ku-region, baye bayekhuluma nama leaders wabo.
Lo mnumzana Senzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. So kusenjalo uMongameli Emmerson Mnangagwa usanda ukuthi abantu kufanele baziphathe kuhle phambilini komhlangano weSADC. Njalo umnumzana Kazembe Kazembe, umphathi intambo obona ngokwenzakala ekhaya, ugcizelele amazwi akhe ngokuthi amapholisa azabopha labo abazabangela udlakela. Waphinda wathi kusobala ukuthi kulabantu abathunywa ngamazwi aphetsheya ukuthi bezophazamisa ukuthula. Uhulumende uthi uselungiselele ukunanza ilanga lamaqhawe alwela ilizwe iHeroes Day kusasa emkhosini ozaqhutshwa eHarare lakuzigaba zonke zelizwe, lapho okuzabalwa khona umbiko kaMongameli Emmerson Mnangagwa. UMongameli Mnangagwa ubikwa ikhuthaza ukuthi abantu baziphathe kuhle ukwenzela ukuthi izethekeli eziza kuba zikhona emhlanganweni weSADC kuyena le inyanga zamukelwe kuhle elizweni. Usikomitsho wamapholisa umnumzana Godwin Matanga usanda ukuthi kulungile ukuthi amapholisa asegcwele ezitaladini ukwenzela ukuthi bevikele ilizwe njalo belungiselele ilanga le-Heroes Day, lona elilandulela ele-Defense Forces Day elokunanza imisebenzi yamabutho. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMongameli Paul Kagame weRwanda ugcotshiwe lamhla elizweni lakhe ukuthi aqhubeke ebusa okweminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kukhetho lokudinga uMongameli ngenyanga edluleyo. osokwengezelele umbuso wakhe kulelo lizwe ofika phose amachumi lanhlanu amachumi amabili lanhlanu kubika abezindaba be-AP wanqoba ngemva kokuvimbela abanye ababephikisana laye abayisishiyagalombili ukuthi bencintise so kubhubhe abantu abalichumi lantathu eKampala e-Uganda kulandela ukutshelela kwabo edakeni oluhlangene lezibi ngesonto ngemva kokuna kwezulu abantu abalichumi lane bahlengiwe njalo kwesatshelwa ukuthi abanye balokhe begqetshwe izibi lezi ku-landslide kubika abezindaba abe-Reuters okwamanje sengilichiya ezandleni zikaThabo Kancube esethulela ukuphathelane labatshi
alamukela kwisigaba sabatsha igama lami nguThabo Kancube Namhla sixoxa labatsha akade besemelika befunda okuchiyeneyo emakolitshini yemfundo yaphezulu phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Omunye wabo unkosazana Chiedza Mlingwa uthi uhlelo lolu lumkhuthaze ukusebenzela ndawonye labanye.
Na into esengibonile ukuthi asiza kakhulu yindaba eyokuthi ama-networks, network building. Aqhakathekile sibili empilweni ngoba kwezinye izikhathi uyabucabanga ukuthi ngwe wedwa oyenza umsebenzi ofana lo owenzayo and then bese kubuya uhlelo lufana nalolu oluletha lapha and then you realize ukuthi you are a whole network of ama young African leaders across the continent who are also fighting for human rights, democracy and good governance so ukuhlangana labantu bona labo li exchange ama ideas kuyasiza ngempela
ubona ngani usuka lapha yiziphi ezinzinto ongafuna ukuthi uyezisebenzisa emsebenzini wakho kumbe ongazi implementa nxa sikhangela ukufundilela
kunenge kakhulu ngibona ngani mhlambe into engaqala ngayo ukuthi kumele you must lean on your strengths So as a leader nxa ungumuntu ofuna ukulead in any kind of sphere lean on your strengths maximize on ama strengths akho ukuthi u maximize as well i-impact yakho
Omunye njalo obekulolu hlelo unkosazana Victoria Gazi ukhuthaza abanye abatsha ukuthi bangene kunhlelo esifana lalolu
Mina ngabakhuthaza ukuthi bengaboyesabela khatshana abazame labo ukuapplya bengayesabela ikhatshana xa befuna ukuncediswa sikhona sibanengi abantu esesadlula kiyo iprogram le ababuye sibancedise ukuthi kubhalwa njani belungiselele ukubuzwa impuzo yangkhona elandelayo and lokuthi bengesabi actually yi main takeaway yami ukuthi bengesabela ikhatshana bengabone ngani hayi mina ngikho good enough bangcono kuyale bezamile
ubona sengathi uhlelo lolu kumbe okufundileyo ukuza kuphathisa ukuthi wenelise ukuthi uthuthukise umsebenzi obuyenza
kakhulu kakhulu mina ngilama business ami but okunye futhi engikwenza ukuthi ngiyakhuluma kakhulu labantwana basesikolo ikakhulu euniversity and then kwezinye isikhathi labantwana base high school and kulezinto eziningi engizifundileyo even lama opportunities even ukuthi bezofunda ngapha konke khona okwenza ngizakwanisa ukuhamba ngiyebafundisa ngiyebatshela lami engufundileyo and futhi la kuma business lami sengizaba ngumphathi ongcono kula before ngibuya la
Umnumzana Njabulo Sandawana ngomunye wabatsha laba uqala ngokuchaza izinto akade engazikhangelelanga
ukuchisa mangela ukuthi America kuyachisa njengalokhu ngoba ngicabanga ukuthi njengoba ngivele eZimbabwe eAfrika ngizakujayela ukuchisa but ukuchisa kwalaba kungimangazile kakhulu and lokudla kwakhona lawakona ukujayele
So vele sidlani manje i 6 weeks le zonke lezi njoba usithi ukudlala lokho hayi kuyali
hayi ngizipheli things zami le rice into engizijayeleyo kodwa bengisithi ngahamba ngiyathenga ngithenga izinto engizazi ngabuye drinking ngithenga Sprite ngawela ama chips into engizazi ngoba ngelinye ilanga ngahamba kwenye restaurant sathenga ukudla ngayehle ukudla ngabhadala bani ngayehle ukudla ukudla engakuthengayo ngoba ukudla wakhona hhayi kwakungajayeleka
Yiku yini owakuthakazelela ukwedlula konke owakubonayo lapha?
Ngingakafiki lapha ngakonekta lomunye umuntu othiwa ngu-Martin Jones ule studio e-Austin eshoot amafilm and yaba yi-experience enhle kakhulu ngoba wangi-introducer kwabanye abantu asebenza layo wanginika i-tour ye-studio lapho wakushutwa khona i-remake ekuthiwa yi-Walker Texas Ranger. So ukuba kuset yona leyo nokubona ama-actor kwakuyi-highlight ye-experience yami.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa labatsha abakade besemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship onkosazana Chiedza Mlingwa, Lovika Gazi, lomnumzana Njabulo Sandawana. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Thaboka. Okwamanje sengilitshaya ezandleni zikaGibbs Dube.
Sigcina masiko wena,
owenze
usenziwe masiko.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa lomnumzana Bornman Khumalo ngodaba lomgubho wenkosi uMzilikazi. Siyawazi ukuthi-ke sokuseduze kakhulu baba Khumalo, siyakwamukela kuhlelo wakho.
Ngiyabonga kakhulu Msakazi.
Ye, akusitshela ukuthi kwenzakalani, kunini umgubho omkhulu lo?
Bakithi lonyaka, hayi lonyaka khona kuzoba phambili. Lonyaka singe-7 September siyahlangana eMhlahlandlela, sihlangana koBulawayo City Hall ngo-8:30 bese siphuma ke siye eMhlahlandlela. Lusuku lokukhumbula inkosi yakithi uMzilikazi. UMzilikazi bakwethu into ayenzayo yiyo esizigqaja ngayo ukuhlanganisa izizwe zibe yisizwe esisodwa uMthwakazi. Siyathanda ukuthi ukuthi amatonga asethe azabe khona, abakithi abesivendeni bathe bazabe bekhona, abakithi esikhalangeni bazabe bekhona, beza namatshitshi avele empowezi esikhona le-Plumtree esize eMhlahlandlela. Abesitshanganeni emachiretsi bathi bazabe bekhona. Sisaxhumana nalabo abasesisuthwini ngasikaqedi kodwa bakithi lonyaka. Hayi, lonyaka ixuku lakhona liyabe libulala inyoka. Kuyabe kusesabeka wonke umuntu khona, siyakhuthaza ke wonke umuntu koBulawayo sikhize indlu siye eMhlahlandlela lonyaka. Kuyabe kukuhle kakhulu, angabi khona oshodayo.
Ye, akubatshela abantu ukuthi indawo kumele babe khona endaweni le.
Into ekhona Msakazi ukuthi kuningi izinto ezingasihambeli kuhle njengesizwe. Yikho ke uma izinto zingasihambeli kahle kufuna sihlangane sibambane. Bathi intandane zihlanganyela ingqondo lentete. Iziningi izinto ezingasihambeli kahle njengoMthwakazi. Yikho ukuxoxana kubaluleke kakhulu kakhulu ukuthi sihlangane bese siyakwazi ukuthi silwisane lezinto lezi ezisihlukumezayo.
Yes, ngathi ezinye zangkhona iziphi?
Impilo nje ayisafani Msakazi. Impi indlala. Ubuntu bethu sesilahlekelwe ubuntu bethu. Amatshwala labo ntshengu asebengene abantwaneni. Sizama ukuthi ngokuhlangana sifundisane ukuthi sikwazi ukuphila njengalokhu sasikuphila kudala. Lo moya lo mthembo ukuthi umuntu lo muntu usefuna ukuthi yena aziphilele. Nxa into zilungeke kimi akulandaba umakhelwane uyalamba kumbe kwenzenjani. I-selfishness sifuna ukuthi into lezo zisuke sibuyele kulokho abadala ababekwenza ukuthi akekho umuntu olala engadlanga, akula mntwana olala esitradeni, abantu bayanakekelana. So sifuna nje ukuthi kube le mfundiso, asihlanganeni sifundisane ukuthi kumele sinakekelane.
Ye, kodwa ubona zana abantu bakulandela khonokho yini njengoba siyabona ukuthi kudala kwaqhasa ukwenziwa lokho?
Mthembo, siyakulwisa khona la eGoli, sihlezi nje sihleli singekho ekhaya, siyazama bese sihlangene nabafundisi ukuthi bafundise yini into elingayenza. Sifuna abantu baqoqeke Mthembo, abantu futhi bangakhohlwa ukuthi bangobani, akukhathalekile bakuliphi ilizwe. Ungaba se-UK, ungaba use-Ireland, ungaba use-USA, Canada, Australia, kumele uzazi ukuthi ungubani. Sibe ngumthwakazi onakekelanayo, umthwakazi ozihlupha ngokuthuthuka kwendawo zakibo.
Ngamafutshane
ngoba sikude sesikhohlwe ekhaya.
Ye, khuluma lapha ngamafutshane sibe.
ngamafishane bakwethu okunye sithanda ukubika ukuthi mhla ka 17 August lapha eSouth Africa siyahamba siyekwenza isikhumbuzo esempi eyenziwa phakathi kwabokhokho bethu lamabhunu ama-Afrikana eMusega. Basicelile ama-Afrikana ukuthi ake sihambe siyefika kuleyo ndawo. Leyo kuyindlela yokukhumbula inhambo ezahanjwa ngobabamkhulu baze bayefika kulelani likamthwakazi. So kubalulekile lalokhu ukuthi izehlakalo kumbe izimpi ezalwa ngokhokho bethu sizikhumbule. 17 August ke siyakhona eMsega eNorthwest South Africa ukukhumbula lokho. Kodwa bakithi okuphezu kwakho konke indlela iyemhlahlandlela mhlaka 7 September 2024 angabi khona salayo. Siyabonga kakhulu umsakazi.
Siyabonga kakhulu ke lo ngubaba uBoldman Khumalo besixoxa la ekhona ngale ke eJohannesburg kwele South Africa. Isikhulumeli senkosi yakhethwa ngumdeni wakhumalo uvulelani lobhengula. Sibonga kakhulu Khumalo ungadeni wakusasa wakho.
Ngiyabonga la mthembo kakhulu.
Siyawagcina amasiko
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Siyahlangana kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Namhlanje silomfundisi usenisibanda.
Ngizafuna sikhangele abaseRoma chapter 1 verse 17 ithi yona, ngoba ukulunga kukaNkulunkulu wambula kilo uqala ngokukholwa uphele ngokukholwa, njengoba kulotshiwe ukuba olungileyo uzokuphila ngokukholwa. Ngakho namhlanje ngifuna ukuba sikhangele lowo mutsho othi wona olungileyo uzokuphila ngokukholwa. Ngibona kuphuma impawu ezintathu lapho. Eyokuqala, nxa siyikhangela, ngoba lowo mutsho waqalisa kuHabhakhukhu, uvelela kuHabhakhukhu chapter 2 verse 4. Siyananzelela ukuba njalo kuNew Testament lowo mutsho ukhulunywa ngawo, uPawulu uyakhuluma ngawo kwabaseRoma chapter 1 verse 17 leyengiqeda ukuyibala. Njalo ke kumaHebheru chapter 10 verse 38 kuyaphuma njalo kumlobi owabhala kwamaHebheru. Njalo uPawulu kumaGalatians chapter 3 verse 11 uyawutha njalo uyawukhuluma lowo mbhalo, uyawuloba. Siyananzelela ukuba ke abalungileyo bayophila ngokholo. Nxa sikukhangela ngempawu zazo ezintathu ezehlukeneyo, okokuqala siyananzelela ukuthi ngabe kugcizelelwa ukholo lona ngokwalo, ukuba kambe vele lona ukholo kuyini. Nxa kuthiwa abalungileyo bazophila ngokholo, siyakwazi kulokukholo olokukholwa yena uNkulunkulu, kube uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Lukholo luqakathekile lapho esiqalisa khona, ngoba bakhona abantu abangakholwayo ukuthi uNkulunkulu ukhona. Yikho uDavida waloba wathi isiwula sithakula uNkulunkulu. So bakhona abantu abayiziwula abathi bona akula uNkulunkulu. Ngakho ukholo lokuqala okumele ube nalo yikukholwa ukuba uNkulunkulu ukhona. Usuwenze njalo kuyisigaba abaningi engxenye abandlalele abakiso abanengxevelweni ukuthi da uNkulunkulu kakho. Manje uDavid uthi umuntu othi uNkulunkulu kakho uyisiwula, ngoba ungakhangela isibhakabhaka amayezi ukhangele umhlaba, umbe wena uzikhangele wena ngokwakho uzabona ukuthi awuzange uphonge ukwenza nje uma zivelela kulo muntu owakudalayo. Lo mhlaba awuzange wenza uma zivelela, wadalwa ngomunye umuntu. Lowo muntu nguyeNkulunkulu. Endulo okhokho bethu bengezwa ivangeli, babekwazi kodwa ukuthi ukhona uNkulunkulu, but bengakwazi ukuthi bemfinyelele njani, bazama indlela ezehlukeneyo. UPawulu uyakhuluma ukuba uNkulunkulu uyakwazi khonokho, njalo uzakutshaya ndiva lokho. Kodwa kathesi ngenxa yokuthi sonke sesile sambulelo sokuba kumele size kuye ngoKristu Jesu, sokumele senze ngaleyo ndlela. Ngakho ukholo ukukholwa okokuqala ukuthi uNkulunkulu khona, okwesibili yikukholwa uNkulunkulu. Kutho ukuthi lapho kumele ukholwa ilizwi likaNkulunkulu, kuba yonke into uNkulunkulu ayithembisayo ayitsho ezwini lakhe iliqiniso njalo iyenzakala. Khonokho yikho kucina kusuka nzima, yikho kuthiwana abalungileyo bayophila ngokholo. So kutho ukuthi lapha ukholo yikuthi impilo yakho uyiphila uthembe uNkulunkulu, uyiphila ukwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona, uyiphila ukuba ukwazi ukuthi yonke imithwalo layo uNkulunkulu uyakwazi ukuyethula, uyiphila ukwazi ukuba njalo awuphileli lapha kuphela emhlabeni, kodwa uphilela ukuba uyedlula ngumhambi uya ezulwini. lapho kule dolobha elihle elingapheliyo, lapho kule zinto ezingapheliyo khona, lapho kule golide elingapheliyo. Kumele ukholwe kuNkulunkulu njalo ukholwe ukuba uJesu elengesiphambanweni wabhadala yonke into okumele ibhadale kuNkulunkulu. Wachitha igazi lakhe, lachitheka igazi likaJesu, lasibhadalela yonke into, ukona kwethu konke kwaphitshwa nguNkulunkulu. Ngakho namhlanje ngifuna uze kuNkulunkulu ngokholo. Ungabe ulalele namhlanje intshumayelo yami, ubungumuntu obuzicala, ubungumuntu ozibona ungancedi lutho, kodwa kumbe kwasi namhlanje uJesu uyakuthanda, wabhadala imbadalo efunakalayo, wayiphelelisa. Ngakho namhlanje kumele uze kuJesu kulokholo, njalo uvule inhliziyo yakho ukuthi Jesu ngena phakathi kwenhliziyo yami, ube yinkosi nomsindisi, ungithethelele zonke izono zami. Asithandazeni Baba, igama likaJesu, letha abantu abakho abavule inhliziyo bafuna ukuthethelelwa nguwe, bafuna ukususwa izono nguwe. Jesu, ngena enhliziyweni zabo ubasindise, ubakhulule esonweni, egama likaJesu. Amen. Inkosi likusise, sihlangane njalo ngamaviki lama ngalandelayo.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.
Imidlalo emkhulu yama Olympic Games yalonyaka iqhutshelwa kwele France ivalwa lamhla eParis ngo 9 o'clock ntambama. Intatheliz indaba Studio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela okunenge ngalimdlalo langempumela yemidlalo yenguqu. Kuliviki uzaxoxa njalo lo mdlali owake waba lodumo edlalela iHighlanders uGift Lunga Junior.
Abadabuka eZimbabwe abayisikhombisa bancindisa emidlalweni le egoqela ukugijima, ukubhukutsha lokweqa. Kulaba ke abayisikhombisa kulababili kuphela ababalisa uMakana Kayishe Charamba loTapiwa Nashe Makarau abadlala ngcunywana bangena kumafinals. Lapha banqotshwe isizalwane seBotswana uLetsile Teboko ekugijimeni 200 meters. Le midlalo yama-Olympics lonyaka bathi bimihle okwamagama. Sikhangele impumelelo yemidlalo enguqu yeCastle Premier Soccer League Match Day 23 edlalwe kulimpela sonto. Izolo ePowerful Stadium, Dynamos 1 Simba Bora 1, FC Platinum 3 Arsenal Movers 1, Kariba 0 Caps United 1, Green Fuel 0 Chicken Inn 0, Bulawayo Chiefs 1 Bigita Minerals 0, Yata 1 Tel 1 3. Namhlanje Highlanders 1 Ngezi Platinum 1 ePowerful Stadium, Wange 0, Checkered Pirates 0, Manika Diamond 0, Herental 0. Kusenjalo namhla sixoxa lomdlalo wenguqu owayelithela kakhulu emambuleni edlala iqembu leHighlanders iBhoso. UGift Lunga Senior yena udabuka koBulawayo.
Mina ngizelwe ngo-1972, ngakhulela eMakhokhoba, ngafunda eLotshe Primary School yaseMakhokhoba. Secondary ngafunda eSobukazi Secondary School.
Ulunga uqale udlala ibhola semncane, kungani bembiza senior?
Ibhola ngaqalisa ukudlala ngisafunda eprimary. Ngaqalisa ngisadlalela itimu okuthiwa yimhlangene, yakhotshwa ngumalume wami uJoakim Lunga. Ngasuka lapha ngathathwa ngu-Ali Papa, ngadlalela ama-juniors e-Highlanders. From there ngagraduata ngaku-first team, sikhotshwa nguRoy Barreto. UGift Lunga evela kuma-juniors. So sase sidlala sonke ku-first team ye-Highlanders, coachwa uMadinda. So kwase kufanele ukuthi kube kuyehlukaniswe ukuthi kukhanye phela ukuthi omkhulu okade vele edlala nguphi, obuye ekhathesi nguphi. So that's why I got the name ukuthi Gift Lunga Senior.
Nesikhathi edlala iBhoso Gift Lunga leqembu lakhe bathatha inkezo eziningi ngoba igedi elibona.
Ngawina Independence Cup, Netbro, Zifa Cup, amaningi kakhulu. Maningi kakhulu, Africa Cup, Heroes, wonke la sawawina. I can still remember ngo-94 ngaba yi-top goal scorer, ngahlohla 29 goals.
Abalandeli beqembu le-Highlanders abaningi bakhala ngokuthi abake badlale leli qembu ababona ngale besebenzela iBhoso.
Now we cannot all coach i-team eyi-1 sibaningi, but yena lo oyabe khona fakiwe chance yakhe. Ngiyafisa sibili lami ngeke ngakhocha before ngilomethembe, but ngiyafisa sibili ukuthi ngikhoche after ngingatholi i-CAF A.
Abadlali bakulezi nsuku sebethatha izidakamizwa njalo abasadlali kahle Lunga.
It's just too much indaba zama-drugs. Abafana babulawa ngama-drugs. Yes, angikwazi ukuthi singathola njani uncedo ukuthi sifikise ilizwi lokuthi they must do away with ama drugs abafana laba sile talent sibilezwayo but ama drugs ababisele move
zimalapha ezimdlalo kuliviki ngimela sithu 7 igama lami ngeEzra Jesus Banda.
Siyabonga Ezra olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.